ngibona ngathi ulungile, ngibona ngathi usendimeni yakhe oyokuthi agcwalise lesi sifiso lesi thembiso sakhe ukuthi uzakwenza. Ngoba bakhona sibili obaba labomama lapha amadoda akhona abaqeqetshileyo abakhwalifayayo ukuthi labo bangahlala khona phana phezulu behlulele imithetho ephezulu khona lapho. Lapho kangimsoli sibili, ngibona ngathi wenza into eyiyo eqondileyo. Ngoba kwesinye isikhathi thina abantu abamnyama kwesinye isikhathi bangathi basikhangelela phansi ukungathi asingeke senze lutho, lanxa sibalile sifundile siqeqetshile, kodwa kuyajinge kulokho kungathi hayi umuntu omnyama umuntu omnyama. Kodwa ke nxa esenza njalo, ngibona ngathi sivili kwenza kuhle, kuzaba lalokho okuthiwa yibhalansi phezulu lapha. Ukhona lo ndoda omnyama, kodwa ke hayi siyambona simkhangele kulezi nsuku lokwenza kwakhe sikukhangele.
Kulokukhonona okukhulu ebantwini abamnyama abathi uBiden kaqhubi kuhle umsebenzi, ngoba wathembisa ukwethula umthetho ovikela ilungelo labo lokuvota bekhululekile bengenqatshelwa yimithetho abathi yethulwa ngama-Republicans ngabomo. Ukukhetha kwakhe owesifazana onsundu lokhu singabona kumsondeza njalo ebantwini abamnyama yini bemvotela ngobuningi kukhetho oluzayo, lanxa nje bekulokukhonona konke lokho?
Siyananzelela ukuthi abantu abamnyama lapha e-America yibo ababreaker ivote liyana eyachaphisa uBiden ukuthi abe ngupresident khathesi. Kodwa ke eqinisweni ukuthi abantu abamnyama bajayele labo ukuthi bese bekhangela ukuthi bangathi bayakhongozela kakhulu ukuthi xa sesikwenze so sokumele ukuthi la wenze so. Mbona ngathi into eyahluphayo la ngesikhathi sika-Obama. Obama naye wayachatshiswa ngabantu abamnyama, ngoba abantu abamnyama lapha e-America bayi-swing vote, lokho esithi swing vote, ukuthi khona bona bangasukuma bayevota vele kawuphumeleli lowo ongazokuyombani. Ngoba amakhiwa ajayele ukuthi adabukane phakathi ekukhangeleni izinto lezi, bese kusithi bona bese bebuya-ke bangabuya bese bevota lowo abamkhethileyo uyawina. Manje-ke bangaqeda khonapho bayabuyela futhi ezindlini zabo bayehlala sebekhangelele ukuthi kumele wenze. Maye akuchiphanga njengakhona lokhu, mina ukubona kwami ukuthi khona kungenzakala ukuthi uBiden agcwalise izifiso zabantu bonke ngasikhathi sinye. Lo-Obama laye kwaba njalo, wehlule ukugcwalisa, babesithi wehlule ukugcwalisa izifiso zabantu. Kodwa mna mbona ngathi ngesikhathi sika-Obama abantu abamsundu bakhwela kakhulu babasendaweni eziningi eziqakathekileyo. Mbona ngathi lakhathesi njengoba laye ekhweza umuntu omnyama emsa ku-Supreme Court, wenza into elungileyo kakhulu. Akungenza-ke kwenzakale mina ngokubona kwami ukuthi abantu abamnyama bathole ukusuthiseka ezintweni abazifunayo. Kufanele ukuthi bahlale belokhe belwisa ukuthi bavote, bavotele izinto zabo. Asithi thina wona lo mthetho wama-Republicans owokuthi uzama ukubacindezela ukuthi bavote, bangawephula ngokuthi bona basukume bayivote. Ama-Republicans thina bangeza abamise ukuthi khalezi livotelani, indaba lisiye elayinini lisiyavota. Abangezake bakwenze khona lokho. Njalo yena uBiden angiboni ukuthi yena phela kavoti ukuthi athi umthetho lo kawuye phambili kumbe kawuye emuva. Kwehlule khona ngale phezulu laba ama-Democrats bekhona. Yikho engikubonayo khona lokhu baba. Mina nxa bengathola isikhathi bengaba-encourage bona abantu abamnyama labo ukuthi hayi sukumane libambane liqhubekele phambili, loba kule mthetho yona leyo lifuqanelayo lisiya phambili.